eLizimbabwe ngelinye lamazwe abikwa esasilela ekuphakamiseni amalungelo lamathuba besifazana nxa kuqathaniswa lamanye amazwe emhlabeni jikelele. I-UNDP ithi iZimbabwe kusibanga sokulikhulu phose lamashumi amabili 118 phakathi kwamazwe alikhulu lamashumi edlula amane i-146 ekunanzeni inhlalakahle yabesifazana. Impumela le ivela ekuthini inhlangothi ezigqakathekileyo ekuvuseleleni inotho yelizwe ezigoqela ezemigodi, ezokulima kanye lokwethekelelwa kwelizwe zonke zisaphethwe njalo zigcwele abesilisa. Unkosikazi Doreen Nyamukhupha, oyingcweti kwezabesifazana enhlanganisweni ye-UNDP, uthi imali enikwa imisebenzi yokuthuthukisa abesifazana elizweni incane, ngakho kudingeka imithetho lezinqumo ezizabekwa ukuze babe lakho ukuphatheka kunhlangothi eziqakathekileyo ekuletheni inotho elizweni. Unkosikazi Nelia Ngwenya oyisakhamuzi uthi uhulumende kumele alethe izinqumo ezizakhuthaza abesifazana ukuthi babe lomhlaba kanye lezindlu ezibiza bona hathi omkabo.
Thina sikhangelela ukuthi uhulumende akulungisise ikuthi njengabomama sisayidilayinwe kakhulu iminyaka yona le emningi. Sifuna ukuba lezindawo ezinjengabolendi ababiza thina izindlu, sifuna ukuthi sibize thina. Ayikhonto nxa uba besetshonile lapha siqalise ukuya emakhothi, uyazi amalungu awazi.
ELizimbabwe laloba igama kuzivumelwano lezinqumo ezenziwa ngamazwe omhlaba ezigoqela Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, iWorld Trade Organization Framework, iSADC Gender Protocol on Gender Development kanye leCOMESA Gender Policy ezikhangela ngokulinganiswa kwamathuba abesifazana lawa besilisa. Unkosikazi Belinda Khumbo-Ncube olwela amalungelo abesifazana uthi ukusayina zonke lezi zivumelwano kunceda abesifazana bakuleli nxa umthetho ulokhu usithi izivumelwano ezinje azisebenzi kuleli anduba zivunywe lidale lephalamende. Uthi kuqakathekile ukuthi isisekelo sombuso sihlele ukuthi izivumelwano ezivunywa nguhulumende wakuleli emhlanganweni lamanye amazwe zihle zisebenze njengalokhu kwenziwa ngamazwe anjengeKenya, ngoba nxa lokhu kungenziwanga lezi zivumelwano ngamaphepha nje angasiziyo abesifazana.
Kenyan constitution has a clause in it that automatically domesticates all protocols that govern science. And that's very important because it doesn't leave it to the discretion of whoever is in parliament. But it must not have its melody parliament years are ratified, kumbuba allocate whoever less was cut. As means in doing us kitchen fingers, the enas who enas is rooted, engabe engakufuna. For example, Zimbabwe is refused to ratify the Convention on Torture.
Unkosazana Nompumelelo Moyo oyisakhamuzi uthi kuqakathekile ukuthi kubekwe inani labesifazana okumele lingene kunhlangothi ezijiyeneyo njalo lezi zinqumo zilandelwe. Uthi kuyajabulisa ukuzwa bezombusazwe bekhuluma ngenani labesifazana okumele lingene kudale lephalamende njalo lithemba lakhe ukuthi lezi zinqumo zizalandelwa.
Ekuthini izihlalo ezikhona okwamanje ezihlelwe ngomama ziqhubeke zilokhu ezihlalwa ngomama zingabi labo baba bangena kizo besima bekhankasa kuyinto enhle, kwengezelela inani labomama edalele ephalamende njalo kuzenza ukuba omama abaningi bephatheke uma bebona abanye omama bephatheka kwezombangazwe.
Usomabhizimisi unkosikazi Ruth Labote uthi abesifazana benza imizamo yonke ukungena kwezamabhizimisi kodwa iningi lisebenzela nje ukuphilisa imuli hathi ukuvuselela inotho yelizwe ngenxa yobunzima ababhekana labo lapho bedinga imali yokuqhelisa amabhizimisi abo.
One, because as usual, we don't have the title deeds. Two, when you enter a manager's office as a woman and you say, I have this project, he looks at you, the next thing he decides, you know, that one is... Or he might suddenly ask about your husband because he wants to tie your husband to the loan he's trying to get. So if you don't have this animal called husband, what for you?
IZimbabwe ilezinqumo ezithi isilinganiso esingamachumi amathathu ekhulwini kunhlangothi zokwethekelelwa kwelizwe i-ecotourism, kwezemigodi kanye lakumabhizimisi asakhulayo i-small to medium enterprises ngesabesifazana, kodwa lokhu akukalandelwa. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.